ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuyini, hayi besingaphathekanga, besingekho lapho, besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo, abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho i-slogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo, iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehluphayo ngama-sanctions. Umuntu ohluphayo ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi i-government akumelanga itshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi, bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezivalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impilakahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, sacelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu soluthaya dina lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe loluswazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe egula lambona ukuthi wagula kwaba buhlungu, kwaze kwaba buhlungu bakithi lathi sazwela, wafulaya waya eChina, hayi wafika walatshwa walatshwa wabuya back. Kodwa ngenxa yama-sanctions mina nawe masigula ngeke sikwazi even ukuya eChina okungela ama-sanctions khona, but imali yabingekho uzoyithola kuphi imali yokufulaya uye eChina khona la nto yabona. Konke lokhu ama-sanctions ane-effect. So hayi, njenge-opposition kumele i-government sithi busani kahle, kodwa njalo phinde sithi hayi, khuphana ama-sanctions acelwa yithi, ithi njalo sicela ukuthi lwakhuphe, ngoba awachayi bantu abadala, achaya thina.